Iningi labafelokazi lithi ngaphandle kokudula kwembadalo le, umthethwandaba uthatha isikhathi eside ukuthi wabe ilifa okudala ukuthi izihlobo zihluthuneleyo mpahla. UNkosazana Sihle Ngati ngumfelokazi njalo uthi seleminyaka ezama ukutshintsha indlu ibe sebizweni lakhe, kodwa imali efunakalayo iningi kakhulu. Abafelokazi abangene lo mhlangano bafundiswe ngemithetho yokwabiwa kwelifa. Njalo uNkosazana Thulani Dube uthi bebesemnameni ngeminye imithetho ebavikelayo lapho bethiwa ngomkabo. Ngaphandle kwemali, abafelokazi bathi bafuna eminye imithetho okwabiwa ilifa efana lale esithembo iguqulwe. Umqondisi wedale laphezulu ele High Court, Master of High Court, uMnumzana Eldred Mdasa uxwayise omama abasemendweni ukuthi impahla efana lezindlu kumele ibhaliswe ngamabizo omabili, elikababa lelikamama, ukuze kungabi lo dubo lapho omunye ethe wedlula.
It's important to have joint registration of any movable property. Sino kuthilayo bamatambuziko akawanda.
Kuthazobaba ukuthi sibhale omama, sibhale lathi ezindlini ukuze sibe yingxenye ye-ownership yezindlu zakhona. Omunye engadlula kuba lula.
Umkamongameli welizwe uNkosikazi Auxillia Mnangagwa obekumele angene lo mhlangano ngenelisanga ukufika njalo uthumele umsekeli kamphathi ntambo obona ngezabelo uNkosikazi Jennifer Mhlanga. Uthi kuqakathekile ukuthi abafelokazi babekwazi limthetho ukuze bengacilwa.
Injongo esiwabizayo yikuthi sifelisane nani bafelokazi, omama labobaba abathiwayo, ukuba sivulane ingqondo, sisimuke ngodaba lenoto.
Loba nje uNkosikazi Mnangagwa ephethe sithi imbuthano yakhe ayilani lezombusazwe. Abanye abangene lo mhlangano bebegqoke impahla ebandla elibusayo elenza no-PF. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.